So we seek a descend of a VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Amapholisa akobulawayo abikwa ichise amakhombi amabili enzekini yedolobha namhlanje emva kokuwagijimisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ubona ngenhlelo zentuthuko yeHarare uMnumzana Thafatswa Mguti uthi ukudilizwa kwezakhiwo zalabo abathengisela endaweni ezingahlelwanga ngokusemthethweni isinqumo esathathwa lidale labaphathintambo bakahulumente. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala lokuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapholisa akobulawayo abikwa ichise amakhombi amabili enzekini yedolobho namhla ngemva kokuwagijamisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ababone lokho kusenzakala bathi amapholisa la ajikele itiye gas phakathi kwamakhombi la njalo abalekile lapho esenanzelela ukuthi asejale ingozi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UZulu obone lokhu kusenzakala uchaze ukuba amapholisa abehamba ngemota yohlobo lwe-Ford Fiesta bagijimise amakhombi amabili edolobheni ngesiqubu esikhulu lapho enye yezimota ebigijimiswa ichayelele kumota ebimile ku-Herbert Depo lo-Fifth Avenue. Ngemva kwengozi leyo kubikwa amapholisa ejikele intuthu etshisayo eye-tear gas canister kule imota okubangele ukuba umtshayeli wayo lomncedisi wakhe babaleke ngenyawo bachiye imota. Amapholisa agijimisane njalo le mota yesibili ku-4th Street lo-4th Avenue layo bayijikela i-tear gas canister zombili. Imota zibikwa zilumathe umlilo. Abacishe umlilo wemota zombili ngabebulawayo City Council. Kumnyaka odlule uhulumende wamisa ukuthwala kwabantu ngabezimota ezazisemthethweni ngesikhathi kuqala iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ethi bonke abafuna ukuthwala abantu ngokusemthethweni sekumele babhalise kunkampani kahulumende eyezupho okwadala ukuba ezinye zezimota zehluleke kodwa seziphendukile njalo emgwaqweni kodwa amapholisa ayazithatha. Ngesikhathi sidinga izwi lamapholisa ngesehlakalo lesi u-assistant inspector Nomalanga Msebele uchaze ukuba basalinde ukuthola udaba olupheleleyo emapholiseni. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo i-inspector Abednico Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ubengakazi lutho ngalesi sehlakalo amapholisa kuleli dolobho athwalise imichova eminengi gadalala ngoba besithi ayibhalisanga ukuthi isebenze phansi kwenkampani kahulumende iZupco. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube yena osibonele ngawakhe lokhu kusenzakala.
Uthe kusenzakala lokhu bengikobulawayo phakathi esidikidikini ngikubonile amakhombi lawa esitsha. Thina njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kayisikho esikhangelele ukuthi amapholisa akwenze. Amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela abantu, sikhuluma nje kulobu dlovu obenzakala edolobheni, abantu bayabulawa, abantu bayalinyazwa. Asikhangelelanga ukuthi amapholisa abe sesiba ngabantu abahamba bechisa izimota. Nxa imota kuyikuthi ingenile okungekho khona emthethweni, kumele ukuthi bayibophe umnikazi wemota, abhadale imali kumbe abo ibotshwe not ukuthi imota nqa kuyukuthi kale kwemthethweni ibisichiswa ngoba ukuchisa kemota khona kana sokubangela izinto eziningi kakhulu sokungatha lama properties abantu ngoba imota leyo case jabe kuphambi kwakonek lapho kudala kuma khona imota leziya amabhadlana vele yarar so khona phana kulabantu abaningi abasebenzela khona phana bebengalimala kumba abantu kade bephakathi kwemota ndana bebengafa balimala abanye khona kana kasikukhuthazi ngoba amapolice akwenzile aqeqeda lapho agijima abaleka ngefocus bese kukhangela konke akusezakala.
Abahlali bona bathini ngokuhlutshwa kwamakhombi lokho njengoba amabhasi ezukho sisizwa kuthiwa la ukanele?
Okumqoko kumele abantu bakuzwisise ukuthi ukungena kukazukho abantu bakwemukela ngezandla zombili bekhangela ukuthi bazaphathwa kuhle. Ukungena kukazukho kwaphinda njalo kwalambisa ezinye izimuli ezaziphila ngalaba bantu ababeqhatshwe kulawo makhombi. Ukungena kukazukho kwaba yilokhu yena esithi khona khona yi-top-down approach ukuthi abantu abayibo abasemgwaqweni kade besebenza labantu basuka bafuqelwe eceleni. Akusazange kwaba le-consultation esingathi i-broad consultation ezenza ukuthi wonke umuntu akhwabithe ukuba yingxenye kazukho. Ngokunjalo-ke zikhona ezinye indawo vele emalokitshini lapho uzukho angafinyeleli khona. Ngokunjalo-ke kugcina kuncede wona lawa amakhombi okuthiwa kawakho emthethweni okubangela ukuthi abantu bakubone ukuthi amakhombi wona lawo lanxa engekho emthethweni kodwa bona yibo aqakathekile ngoba uzukho uhamba ayephele lapho kuthiwe kaphelele khona. Ngathatha umzekeliso kwamanye amalokithi lapho abantu ababejayele vele ukwehlela khona kabe sehleli khona ngenxa yokuthi uzukho uzabatshela ukuthi dina kwathiwa sihamba la siye kumalaphana. Ufica ukuthi abantu sebehamba umango omude 1 kilometer to 2 kilometers bezama ukuthi bafinyelele ezindlini zabo kanti bekuqala amakhombi lana abevele ibhode bangenisa abantu ezindaweni zabo okungasenzakaliyo ngenxa yokuthi uzukho laye ule mthetho yakhe abuya layo amakondakta lamadriver lawana ungathi uyawatshela ukuthi lapha bemfuna ukusala laphana
lo umnumzana Thembelani Dube owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecengweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Obona ngenhlelo zentuthuko eHarare umnumzana Jafatswa Mokuthi uthi ukudilizwa kwezakhiwo zalabo abathengisela endaweni ezingahlelwanga ngokusemthethweni yisinqumo esathathwa lidale labaphathi ntambo bakahulumende ngenjongo yokuqoqa kuhle amadolobho lokuqeda inkohlakalo yabantu abathengisela abanye umhlabathi ngaphandle komthetho. Lokhu kusolwa ngabalwela amalungelo abagoqela abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Inhlanganiso le ithi okwenziwa nguhulumende yikwephula amalungelo oluntu kanti njalo ithi kufana xathu lokudilizwa kwezindlu zabantu abafika phose izigidi 700,000 nguhulumende wezanu PF ngomnyaka ka-2005 ngohlelo lwe-Operation Muramba Tswina. Obona ngokuthuthukiswa kwezabelo kubandla le-MDC Alliance umnumzana Cecil Zwitsayi laye ukusolile lokhu esithi akulunganga ukuthi uhulumende achithe indlela zabantu zokudinga ukuziphilisa khona kungela misebenzi kanti lo mkhuhlane we-COVID-19 lawo ubahile. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala okuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo hatshi ngebizo kuphela kodwa langezenzo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Izakhamizi zeGwanda zithi lanxa zisamukela ukubunjwa kwale khomishini zesabela ukuthi kayisoze yaba ngezimeleyo ngeqiniso okungadala ukuthi ingasebenzi kuhle. Izakhamizi zeGwanda zibuye ngobuningi lamhlanje ukuzohlangana lequla lekomiti edale lephalamende ebona ngezomvikela lapho eziveze imbono etshiyeneyo. Umnumzana Justin Majale olilunga le-Heal Zimbabwe uthi le komishini kumele izimele yodwa.
ibe independent njengebizo layo ingabe ingomo ibe independent in the sense that I criteria ezasetshenziswa to constitute the commission leyana ibe independent then lama commissioners angkhona abe independent in the truest sense ngoba in other commissions babe sesibone abantu be deploy along political lines or be ambushed in the name of a commission therefore compromising the independence of that commission
amazwi la asekelwe ngumnumzana Wellington Nare othi labo abazakhathwa commission kumele kube ngabantu abalesithunzi
kufuna kube clear ukubhilileni ukuthi ngona upgrade should be abantu of integrity ngoba sinanzela ama commissions acwa singena abantu who are abangaphikritas of the same violence ukuthi bese investigate abantu sine soku limasa confidence ukuthi kambe i commission engafeza namsebenzi wayo engabe abantu abadinga imisebenzi sebephelelwe lapha besebenzela khona siyadinga izelo elisha
umnomzana Ndaniso Mpande uthi ufuna li commission ihlolisise njalo amacala adalwa ngabezombusazwe hajawe zomvikela kuphela
umqinisihlalo uthe uchasise uthe ukuhlukunyuzwa ngamasotsha ngamapolisa awusakhulumanga ngokuhlukunyuzwa izinkokheli lina lihlukunyeza abantu i-commission kayikave lalapho abantu behlukunyezwa zinkokheli
unkosazana Linda Mpofu isakhamuzi seGwanda uthi yena ukhathazekile ngodaba lokuthi li-commission izacubungula amacala adalwe phakathi kweminyaka emithathu edluleyo kuphela
kade ngicela ukuthi i-commission ezafakwa leyi icela ukuthi idile with ama violations that were committed since independence okugoqela igugurahundi sisehla sibuya ku 2008
amazwi la asekelwe ngukosikazi Sithabile Chuma
nesingaka so sikwazi ukuthi icala kaliboni kulamacala athize angenzakala emntwaneni umntwana urethiwe abazali bakunguza bakwenza kwangikhaya sebekwenza kwangikhamntwana sekukhulile sekwazi ukuthi yena wadluluswa icala lakhe sothiwa i-3 years phela siyedlu
unkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi li-commission akumelanga iqhathe amaxhegu
kathi ungani ungabi khona abantu abasesebatsha abadinga imisebenzi bakho abantu bathi abafundile abama-degree bahlezi ezindlu abalamisebenzi kodwa o-retired okubethatha imisebenzi yabantwana zi-graduates abantu abaningi lapho ama-universities abangelamsebenzi kathesi kodwa kulabo-retired abobani bani nabobani bani abadala hlalani phansi badala ephele abantu abenigwanekwane
umgcinisihlalo wekomiti ezomvikela umnumzana Levi Mayihlome uthe baza kwamukela limbono ezakhamizi eGwanda njengoba injalo yehlanganiswa nembono yabanye elizweni jikelele phambilini ngokuthi likomishini ibunjwe ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umbiko oyethulwe lugathawo lubona ngezempila kahle izolo uthi igcikwane le-coronavirus selihlasele abanye njalo abangamachumi ayisithiyangalombili lantathu elizweni labulala abayisithupha lokhu sokukhuphula inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kumachumi afika phose inkulungwane ezine 39,321 labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,617 asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 689,397. Live talk namhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum siqhubeka sihlaziya ukuphathelane nomkhuhlane we COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Joe Biden weMelika olubhekise eEurope namhla ubeyaphatheka emhlanganweni we-G7 Summit lowe-NATO aphinde akhulumisane lomongameli Putin weRussia
umongameli Biden uchiye eqongqosele ukuthi uzakwethula uhlelo oluzaphathisa ngemjovo yokulwisana negcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Iziphathamandla ze-Afghanistan zithi abantu abakade behlomile bahlasele ihofisi yenhlanganiso ezimeleyo eBritani e-Hello Trust ebona ngokususa omaqhuphula kulelo lizwe. Esigabeni se-Bagland kwabhubha abalithumi kwalumala abadlula ithumi lambili. Inhlanganiso yeBritani e-Save the Children ithule umbiko namhla othi ngomnyaka ka-2020 abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo eMozambique bathumba abantwana njalo ichothuse lokhu isithi sokuvamile kumalwecatsha. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ndawonye la kulelo lizwe sezisesabela ukuphazamiseka kokuhlatshwa kwazo ijekiseni yokwenqabela igcikwane le-coronavirus kulandela ukumiswa umsebenzi kwamphathintambo ogatsha lwezempilakahle uDokotela Zweli Mkhize. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi usemise umsebenzi umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize kulandela insolo zokuthi kule nkampani yaphiwa umsebenzi lugatsha lwakhe ngendlela engekho emthethweni. Inkampani ye-Digital Vibes yaphiwa umsebenzi wezokuxhumana kwalolu gatsha lozulu ikakhulu endabeni zomkhankaso wokulwisa i-coronavirus. Sekuvele imbiko yokuthi abanini bale nkampani ngabangane bakamnumzana Mkhize. Sekubuye njalo kwavela futhi ukuthi umntanakhe waphiwa imota yile nkampani yaphinda futhi yahlawulela ukulungiswa kwamalayithi emzini wakhe uMkhize. Umongameli Cyril Ramaphosa usethe uMkhize ahlehle esikhundleni sakhe alungise indaba zakhe lezi. Lokhu-ke sekulethe ukukhathazeka okukhulu ezweni jikelele nakwizizalwane zeZimbabwe ezilokhu zilindele ukuhlatshwa ijekiseni lokuvikela i-COVID-19. Iningi lithi njengoba kusahlatshwe abantu abaphansi kwesigidi lengxenye less than 1.5 million phakathi kwabantu beSouth Africa bedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha over 60 million lolu hlelo luzaphazamiseka kakhulu. Abanye njalo bathi uMnumzana Mkhize umiswa umsebenzi ngesikhathi izabelo ezibalisa iGauteng, Free State, Northern Cape, le North West sezingena kuhlandla lesithathu lokuhlasela ngamandla kwe-coronavirus. Inengi-ke laba bethemba uMnumzana Mkhize ekulwiseni i-coronavirus bathi kungenzeka ukumiswa kwakhe kuphazamise ukwenqabela ngokuhlasela ngamandla kwe-coronavirus. Ingcitshi kwezempilakahle uMnumzana Harry Moulton uthi kukhangelelwe ukuthi i-third wave ihlasele ilizwe lonke maduzane.
Sikhangelele ukuthi i-third wave ingene elizweni lonke phakathi kwamalanga alitshumi.
Kodwa-ke ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Mcebisi Ndletshana uthi uMnumzana Ramaphosa wenze kahle ngokumisa uMnumzana Mkhize umsebenzi.
His constant appearances on TV are a reminder of the spirit of corruption. It takes away from the message about fighting the pandemic, and so the president realizes that.
Ngakulincela inani labahlaselwe yi-coronavirus kwele South Africa selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu ngosuku, around 5,000 per day. Kanti-ke labavalelwa ezibhedlela belalo umkhuhlane sebesanda. Lokhu sekulethe ukukhathazeka okukhulu kuzalwane zeZimbabwe ezikhangelele ukuhlatshwa kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Crispin Nyoni uthi bakhathazekile.
Ukumiswa kwakhe sokusitsho ukuthi inhlelo seziyokuma, lama-plans akhe abe khona azokuma. Kuzokwenza-ke ukuthi kube lenguquko thize ebantwini ukuba ba-vaccinate. Lokho kuyinto embi kakhulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Greatman Mkhwebu uthi loba kungaphazamisa inhlelo ze-COVID-19, uMongameli Ramaphosa uphe isibonelo esihle sokuthi inkohlakalo kayifuneki loba umuntu elesikhundla esiqakatheke kanganani.
LaseZimbabwe mhlambe uma ungathi lake kuqinisa isandla kubhekwabheka ezinye izinto, mhlambe singathola ukuthi zikhona izinto ezinye ezimoshakala ngaphansi kwamakhapethi singaboni ukuthi kwenzakalani. Ya, khona nje kusuka kube buhlungu ikakhulu nina mayelezi izalwane ithembele ubuholo ukuthi hayi yibo buzosikhokhela, kodwa uthole ekugcineni sokuyibo obungathi buyaphambanisa ezinye izinto.
Sebe sedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, over 1.7 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa. asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu lasikhombisa over 57,000. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Kusenjalo abezimbabwe abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla emazweni angomakhelwana afana leBotswana leSouth Africa sebekhuthazwe ukukhangela ezinye indlela zokuqhuba umsebenzi ngesikhathi belinyazwe kakhulu ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Umqondisi wenhlanganiso yeBlaweyo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Ndiweni, uthi kuqakathekile ukuthi abakubhizinisi yokuthenga bethengisa impahla bechapha imincele badinge indlela ezintsha zokuthola imali.
Njalo ke njengenhlanganiso sizamile ke na ukuthi sibafundise ukuthi bezame ukukhweza izinga lokwenza impahla elizweni. Baproduce impahla kwanapha ezifana lokuthunga bethengisela khona phelizweni, ezifana lokwenza imithi yokusebenzisa ezindlini, ezifana lokwenza ukudla okungathengiswa ezitolo. Imizamo esizamayo ukuthi abantu baphile ngaphakathi sijoba amabhoda evaliwe kunje kuzoba nzima ukuthi sithi silindile ibhoda izo ivulwe.
UMnumzana Ndiweni uqhubeke wathi sebezama ezinye indlela ezifana lokuthaba ubhizimusi yokuthenga bethengisa impahla besebenzise indawo ezijeneyo ezifana lebulenjini njengoba imingcele isavaliwe ngenxa yeCOVID-19.
Okunye futhi njalo ukuthi sesibafundise libasi bathengise ebulenjini basebenzise social media ukuthengisa, basebenzise oFacebook, basebenzise khonokho Twitter lapho abantu abaxhumana khona.
UMnumzana Rodwell Moyo othengisa okufana lemithi yenkomo emadolobheni iCOVID-19 isibalimaze kakhulu esikhwameni.
Thina ama-traders sile problem yama lockdowns. Ngesikhathi ze lockdown kwabanzima because of ama social distances, abantu ababesebenza emsebenzini etheneyo lakhe nale manufacturing bebebalutshwane osokubangele ukuthi imithi esiyifuna ukuyi-exporta ishode. Ezithizi nje ngikhuluma ngilama orders ekhampani eziseBotswana, amakhampani eBotswana they've been surviving on my company ngama-exports, but kathesi bayahlupheka because ama-products kawakho.
Uthi iningi lamabhizimusi liyakhwabitha impahla yabo, kodwa uhlupho ukuthi amankampani abathenga kweZimbabwe ayehluleka ukusuthisa umkambo wabo.
Ama-orders akhanya sibili from eBotswana maningi kakhulu, but uhlupho esesilalo ukushota kwemithi lapha ekhaya ukuthi sibanikeze. We are actually battling ukuthi sizuze kuma-manufacturers ethu, sibakhuthaze ukuthi be-manufacture kube kuningi ukwenzela ukuthi sikwanise lathi ukunikeza abanye wethu makhelwana njengeBotswana.
Kuleningi labeZimbabwe abawubhizimusi yokuthenga ikakhulu impahla esigqokwe leBotswana leSouth Africa besiyathengisa imkambo yama-flea market. Inhlanganiso yobona ukungena lokuphuma kwabantu emazweni e-International Organization for Migration, IOM, ithi umkhuhlane weCOVID-19 usilimaze amabhizinesi ikakhulu kwalabo abaphila ukuthenga lokuthengisa bechapha imncele. I-IOM ithi ibhizimusi edalwa abathenga bethengisa impahla bechapha imncele yenza kufika amachumi amane ekhulwini, i-40% kuyo yonke ibhizimusi yokuthengiselana emazweni asemhlubuleni weSadec. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabrone kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. Uhulumende waleli lizwe ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala kwele Ethiopia, ikakhulu ukuhlaselwa kwabantu abahlala esigabeni seTigray. Abantu beTigray baqhubeka behlukuluzwa njalo amalungelo abo esephulwa ngendlela ezimbi, kanti njalo abedlula isigidi babhekane lendlala emangalisayo. Kodwa uncedo lokudla oluqondiswe kubo luqhubeka luvinjwa ngamabutho ase-Ethiopia lakwele Eritrea kanye labanye abahlomileyo abaphatheke kulimpi. Elemelika liyakusola kakhulu ukubulawa kwabantu, ukududulwa kwabo besuswa emizini yabo, ukudlwengulwa abakwenziwayo kanye lokuhlukuluzwa ngezinye indlela ezitshiyeneyo. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano basemelika lamanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken, uqhubeke wathi sikhathazekile ngokudilizwa mahlayana kwempahla yabantu egoqela lapho abathola khona amanzi, izibhedlela lokudilizwa kwezakhiwo ezitshiyeneyo okwenzakalayo eTigray. Elemelika lixwayisa uhulumende wele-Ethiopia ukuthi ajezise bonke abaphatheke ekuhlukuluzeni uzulu, avikele abantu njalo avumele uncedo lokudla lubafinyelele. Lanxa kulokuxoxisana okugxilileyo, kutsho uBlinken, labo abaphatheke kulimpi abakathathi amanyathelo okuqeda ukulwisana kwabo. UBlinken oxwayise uhulumende wele-Eritrea ukuthi aphange akhuphe amasotsha akhe kwele-Ethiopia. Uthe njalo nxa impi le ingamiswanga ngokuphangisa, abantu balakho ukubulawa yindlala ngoba bengatholi kudla. Ngokwenzakalayo kwele-Ethiopia lokhu, uBlinken wazise ukuthi iMelika isizancitsha amavisa labo abakuhulumende kumbe abake babakuhulumende wele-Ethiopia amabutho labo abahlala esigabeni se-Amhara lamabutho eqembu le-Tigray People's Liberation Front. Wona alesandla kulimpi njalo enqaba ukuqedwa kwayo. Labo abephula amalungelo oluntu eTigray kanye lalabo abavimba ukuthi uzulu walesi sigaba athole ukudla, labo abasoze bawaphiwe amavisa okuya eMelika, ngitsho lezihlobo zabo. UBlinken ukhuthaze ohulumende bamanye amazwe ukuthi labo bathathe amanyathelo afanayo. Phezu kwalokho, iMelika isiyehlise uncedo elupha ele-Ethiopia, kodwa uBlinken uthe bazaqhubeka ngolunye uncedo oluphuthumayo oluqondiswe ebantwini abahluphekayo kulelo lizwe. Uthe njalo imigoqo eyafakelwa ele-Eritrea iMelika izaqhubeka. IMelika izimisele ukusekela imizamo yokuqeda impi eseTigray njalo incedise uzulu wase-Ethiopia akhomisane umlotha kube lokuthula kulelo lizwe. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Ngakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Amapholisa akobulawayo abikwa ichise amakhombi amabili enzikini yedolobho namhla ngemva kokuwagijimisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala okuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m.